futhi insilinda elikhulu ukuthi i-budget ifakwe yame ku-local current. Izithi ihlala iphela amandla esikhathi nesikhathi. Yathi iqalisa kwa-2013, i-1 US dollars is 13 zithi. Kathesi ngayikhangelisa ku-25-26 khona ngayo. Ukuthi ufake i-budget ngezithi kutsho ukuthi ilizwe lizadonsa nzima. Lezo mnotho lizwe soze zivume ukuba nasiqhubeke siya phambili. Okwesibili, sinandela imithelo ukuthi ifakiwe la khona phambi ukuthi kube yiyo ezakusebenza ukuthi ivuse ilizwe. Into esihluphayo ukuthi ungananzela kathesi njengelizwe sibe lesipotkhulu lokuthi avuneke leso abantu bala kwaba lesipo lokuthi njalo amakhampani avule avala amanye asuka lapha eZimbabwe aye kwezinye indawo. Kuyakhetha ukuthi i-industry yethu kumbe i-economy yethu ayenelisi ukuthi ihuge abantu babuye kodwa iyaxosha abantu. Sinandela futhi ibudget zenezelo icina isigijima ifuna ukuthi yethatha lezi mali kulaba ama-TNT amabhiza obhiza ini labo khonaphana kule ngosithuthi ekuyivela amakampani angakadonsa nzima. Kuthona ukuthi amakampani avelile ukudonsa agcine evalile bese kukhweze sithi thina i-unemployment abantu abangaqhatshwanga. So-ke le ibudget siyayibona ukuthi iyasilela kuleso sigaba.
Kodwa akukho yini elikuncomayo njengezisebenzi elingathi kuzaliphathisa?
Kuzima ukuthi kube lento singathi nansiyane sibambayo khathesi. Ngoba nxa vele i-foundation ingaqinanga kuhle kube lohlobo olukhulu. Nakhona ukuthi kusho ukuthi amakhampani akulanto ezahuga abantu bebezivula amakhampani kuloshobo njalo khonokwalo. La ma-tax aloko eqhubeke phezulu. So ngokunjalo sinaleyo zisebenzi ngicabanga ukuthi hhayi. Uhulumende ubibhajethe izakwehlisa ama-tax njengani vele bedonsa ngalo kubenjalo nxa besadiko esiphakathi kubani kodwa okwakhathesi ayiqiniseni kunzima ukuthi ungakhuba isikolo ngathi okungasebenza njengezisebenzi umbe ongathola into abahlale bezibabhelokwane sibona sinje siyaqhubeka sekunzimele